udaba olukhona olusegcini ngolokuthi iZANU PF izame ngamandla amakhulu kakhulu ukuthi ikhiphe upresident Nelson Chamisa ekukhokheleni ibandla le-MDC. Ngiyazi ukuthi lokhu sokungenye yezindlela zokuthi njengoba behluleke ukumkhipha ngendlela ekade bacabanga ngayo, njalo bebefake imali eningi kakhulu efika i-$6 million dollars, sebezama ukudinga eminye njalo imizamo lezizathu zokuthi balwise upresident Nelson Chamisa ngodlame olukhulu kakhulu. Ngiyazi ukuthi konke lokho akufuze kusebenze, kuzafela umsebenzi yakho lokho esesekubone kusenzakala ku-Congress ye-MDC ebakhona ngo-May 24 kusiya ku-26.
Kodwa uhlelo lokutshengisela phezu kokoma kwempilo uMathema athi lizavika ngalo lapho selizama ukugenqula uhulumende, lilalo yini?
Abantu beZimbabwe njengezizalwane zomhlaba wonke jikelele balelungelo elikhulu kakhulu elokuthi batshengisele nxa yokuthi kukhona izinto okufanele ukuthi bazifikise kuhulumende kumbe kulaba abazenza abaphathe intambo zikahulumende. Ngakho ukuthi uMathema angazama ukuthi acatshe ngemva komunwe esithi ufuna ukudinga ukuthi kungavunyelwa ukutshengisela kwele Zimbabwe ngendlela yokuthi kuyisizathu sokuthi uhulumeni uzabhenquka. Ngibona ngani uyalahleka kakhulu ngaba ngalokho besenza ukuthi intengo yezinto lempilo ibe nzima kwale Zimbabwe. Kungaba khona ukutshengisela kusenziwa izamini zeZimbabwe njalo zikwenza kusemthethweni, njengokutshengisela okwenzakalayo ngoNovemba ka-2017 izamini zeZimbabwe zilalo lelo lungelo lokutshengisela.
Esikhathini esiningi siyake sibone nxa uhulumende ethe waphuma sidla amalahle kanje echinga ngendlela uMathema abechinga ngayo, okulandelayo kuvama ukuba yikubotshwa lokuhlukuluzwa kwabantu. Libona ngani yikho okuza kwenzakala yini lokho, kumbe bekungamazwi okwethusela kuphela?
Hayi, ukuthi egcekeni impela ukuthi uhulumende ulungiselela njalo ukuhlukumeza abantu lokubulawa kwabantu ngendlela engekho emthethweni. Kodwa kufanele sixwayisise ukuthi lezi zenzo azisoze zalalokhu ziphongwenziwa kungekho abawuhulumende abagcina bethole izijeziso ezimqoka kakhulu. Ngibona ngale zijeziso zizagcina zibavakatshele laba bantu nxa ngalokhu becabanga ukuthi ukubulala abantu kuyenziwa nje ngezeneze, kungabi nakuboshwa okukhona kwabe beqamula umthetho bedlalisana namalungelo abantu.